VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 14 kuNtulikazi 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ndati tikati tariza huwi, munoti dzepunde here? Rongoona vanhu vanoti vakazvipira kuti kana tati huwi. Karatatu huwe. Jiza mama jiza. Kukula.
Umkokheli wa MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi abasekeli bakhe kumele bahlale belungiselele ukutshengisela esitaladeni maduze nje bekhonona ngokwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho. Iqembu leZimbabwe emdlalweni we-netball selingene kuhlandla lesibili lomncintiswano wamazwe omhlaba we-netball World Cup ngemva kokunqoba ele Northern Ireland namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla utshele abasekeli bebandla lakhe ukuthi kumele bahlale bezilungiselele ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela ngokuthula esitaladeni besola uhulumende ngokwehluleka ukulungisisa umnotho welizwe. Ekhuluma emhlanganweni ongenwe izinkulungwane lenkulungwane zabasekeli be-MDC emaswingo, uChamisa uthe ibandla lakhe lizaqhuba ukutshengisela lokhu maduze nje. Ngokunjalo uthe abasekeli be-MDC kanye loZulu weZimbabwe jikelele kumele baphatheke ngobunengi. Wengeze wathi iMDC ifuna kuqhutshwe inkulumo phakathi kwayo leZANU-PF ezizaletha inguquko kundlela ukhetho oluphathwa ngayo lokunye okutshiyeneyo. UChamisa uthe njalo amasosha lawo kumele atshiyane lokuhlukuluza uZulu.
Ma-reforms atuda mnyika muna hase kutamba nawo. Toda kuno sandro anazekite independent. Toda kuno make sure my elections are kwa mnyika, my elections jaiwe kwete chitotsi.
Uguguge sifuna ugaisiyo yogudlala. Sifuna ugugula izek. Ibe ikomishi inezimileye. Funa ukhetho lukhutshwe ngemfanelo. Kungela ukulibezela. Izinduna kumele zisebenze wonke umuntu. Akumelanga zibe ngeze-MDC kumbe ezeZANU-PF. Kumele ziqakathekise abantu zingathathi hlangothi. Yikho esikufunayo njalo emapholiseni lakumabutho. Sotsha ngale lizwe ayisilo leZANU-PF. ZANU-PF iyakufundisa inzondo. Sotsha akumelanga libulale kumbe ukutshaya abantu. Kumele libavikele.
Jisa mama jisa. Gukula.
UChamisa uthe ibandla lakhe kalisoze kalilaso isifiso sokungena kuhulumende womanyano ofanalo ke wabakhona ngomnyaka ka-2009 phakathi kweZANU-PF le-MDC. Wengeze wathi abakufunayo ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF baphume embusweni ngoba sebehlulekile. Kungene iMDC yona athi izawulungisisa umnotho lakho konke okuhluphayo ngokuphazima kweso.
This is not a GNU talk. It's about having a sunset clause.
Nasaka sikhulumi ngokubumba uhulumende wenkazathu. Sikhuluma ngokuhlela ukuthi singolungisisa njani umumo okhona. Lokuthi siyifeze njani inguquko edingakalayo. Ukuze nxa sisuka lapho sibe lo hulumende omutsha. Esimkhokhelayo thina njenge-MDC. Sithi cha kuhulumende omanyano. Sithi cha kumanyano ngolwamsebenzi. Esikufunayo sikuqeda udubo olukhona elizweni lethu.
Uchamisa usole njalo ibandla lezanu PF esithi lisebenzisa ukudla lokunye okuchiyeneyo ukuthenga amavoti nxa kulokhetho. Uphe umzekeliso we-by-election yeBikita kanye leLupane eza kwenziwa ngenyanga ezayo lapho osokuvele khona ukuthi iziphathamandla zezanu PF sezicele umphathi ntambo wezempilakahle ukuthi ahambise imithi emakliniki afana leSt Paul's, iLupaka, Gomoza elamanye. Womgcini sihlalo weMDC eMathebelele North umnumzana Prince Dubeko Spanda laye ukusolile kakhulu lokhu esithi kuthenga amavoti okusegcekeni.
Okungani kuyasihlukuluza kayisikho nje kodwa ukuthi khona iZANU PF isebenzisa ama-state resources ukuthi ithenge amavoti ebantwini. Kodwa okuyikho okusihlukuluzayo ukuthi sibona ngani lokho okwenzakalayo yi-human rights abuse enziwa yiZANU PF. Ukuthi khona iZANU PF iyakwazi ukuthi khona amakliniki lezibhedlela ilizwe lonke kunjenje kayila mithi kayila maphilisi. Kodwa sebe sithi bona ngenxa yokuthi bazokampeyina kathesi eLupane bese besithi bona uMinister of Health kakhiphe imithi eseNational Pharmacy pharmaceutical company iNatpharm ukuthi imithi leyo ibuye eLupane izofakwa kumakliniki amahlanu aweLupane. Hathi bekwenzela ukuthi ngenxa yokuthi bayathanda abantu beLupane kodwa bekwenzela nje ukuthi bafuna ukuhuga abantu beLupane ukuthi bebavotele bangabavotela sebe bachiya benjalo belamakliniki angela mithi angela maphilisi. Yikho okunzisa ubuhlungu njengomuntu weMathebeleland North ukuthi kanti bakithi sesifike kulevel yona leyo yokuthi nxa besibona abantu bezanu basibona njengento nje basibona njengenkukhu eyokuthi uyayitshonisa ilambile ilanga lonke nxa usufuna ukuyibulala ke suyifakela amabele ukwenzela ukuthi isondele eduze kwakho ubusuyibamba kuhle.
Kuyini kahle kahle eliza kwenza ngalolu daba kumbe lani kalilawa amandla?
Esiyakwenza kunenge kakhulu enkomo okwakuqala esesiqalisa ukwenza kathesi ukuthi kulawo mawadi lapho okuthiwe khona imithi kayibuye sesihambile abantu sayabatshela ukuthi hayi iZANU nanku esifuna ukukwenza. iZANU ifuna ukulihuga ngemithi ehlala ivele ingekho ezibhedlela ukwenzela ukuthi belisebenzise ukuthi libavotele lingabavotela sebelichiya njalo kweminyaka yonke beze bemelele enye election. Sesibatshela abantu kumawadi ukuthi hayi kutsho ukuthi ezanwini vele balibona lina njengabantu kuphela ngesikhathi sama-election hathi ngesikhathi sonke. So okwakuqala yikho esesikwenzile abantu asebekwazi. Kodwa okwesibili le ndaba akasikuma ngayo ngikhuluma kanje ngile Zimbabwe Human Rights Commission nje eseduze lami khonapha ngisimota yabo ngikhona phela uPane ngikhuluma labo ngifuna ukufaka i-report eyokuthi khona lokho okwenzakalayo kuhlukuluzwa kwamaZimbabweans ngohulumende okufuza ukuthi abe ngohulumende wabo. Siqeda khonapho iviki yona leyi ePhaliyamende leyo ndaba indaba eyaphakanyiswa ngendlela emangalisayo liqula lethu elisePhaliyamende yaseZimbabwe ukuthi kambe uhulumende yesenguhulumende owabela abantu izinto ngenxa yokuthi kufele election kuphela lapho ongela election yakula lutho oluhambayo.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngumgcini sihlalo weMDC yamathebelele North. Lanxa abebandla leMDC besithi uMongameli Mnangagwa sehlulekile ukulungisisa umnotho welizwe, ilunga leZANU PF umnumzana Malaki Nkomo uthi uZulu kumele aphe uMnangagwa isikhathi.
Umuntu wonke uyaphiwa ithuba lokuthi alungise ulutho. Njengokukhuluma okwenze ibandla leZANU PF elinguhulumende ukuthi kuzaba lobunzima yebo ye. Kodwa sikhanele ukusaza ukuthi imizamo yonke le engalilungiswa ibandla leZANU PF lohulumende abantu kusasa bazakukhulisa yebo ye. Siphakathi kohlelo olokuthi ngamukeza khululeka vele uhlelo lukhona umhlelo ngathi umhlelo ukhona. Okukhona ukuthi izinqumo zolezo ezikhona ngezizakhangelisisa ukuthi abantu bazahlala kuhle kusasa ngoba into zonke zonakele emuva ngale. So ubaba uMnangagwa laye uzama wawusebenzisa ama technocrats abanjabo umthuli Ncube siyakhanda ukuthi labana izamthe ngumuthi sekhala ama technocrats ukuthi sebekhona sengisana lokhulumende banxisa lobaba umnankazo ukuthi ilizwe libe ngendlela entotal baphile ngithi yebo ubunzima bukhona akulamuntu owalayo naye upresident wavuthi ubunzima bukhona kodwa sifikezeleni kusasa kuzalungi
abanenge inkomo bakhala ngokuthi udaba lwenkohlakalo yilo osolubulele ilizwe njalo uhulumende ukhanya engaloqhakathekisi kakhulu ngoba ingqungquthela zenkohlakalo zikhanya ziphakathi kwakhe uhulumende ungathini ngalokho
izinto ziyabe kufanele ukuthi kulokhu kukhuluma kwabantu lokukhuluma okuliqiniso abantu kungenzakala ukuthi kwesikhathi bakhulume ngendlela bona bona ababona ngayo izinto okungasikho iqiniso njalo okungelabufakazi mina engakutsho lapho kankomo yukuthi asimekeleni lawo mathuba asekhona asevezwe yini libandla kanye lohulumende ukuthi kusasa izinto zizalunga wakhalathe iZANU-PF njengebandla elisembusweni alikhethi ukuthi lumuntu ngowebandla kumbe lumuntu ngani nxa ucorrupt ucorrupt nxa uphambanisa uyaphambanisa and kunjalo nje sikhalele ukuthi khona even laba abazabuya bekhala abantu laba okuthiwa baphambanisa abane corruption benza lokhu nalokhuyana kufanele babotshwe bonke bangena ejele kuyela ukuthi lo ngwaliphi ibala kumbe lo umi ngingasithi isigaba singathe kuphilele
umnumzana Malaki Nkomo lilunga leZANU-PF njalo wake waba ngumeli weInsiza South edalele parliamente singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike
Eita eita hola 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 mtsakazo mohle ukuthi bana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngohlelo lukahulumende welemelika uhlelo lweMandela Washington Fellowship silonkosazana Samantha Sibanda ongumunye okuhlelo lolu kulumnyaka Samantha ngiyakwamukela kuhlelo lwethu lwabasakhulayo sisi unjani
ayabonga ngiyaphila kakhulu
usulesikhatshana ulapha kwelemelika ngaphansi kohlelo lolu lona olulenjongo yokuthuthukisa imisebenzi yabatsha abadabuka kwele Africa asiqaleni ngokukhulumisana mayelana lo msebenzi wakho wena ukumsebenzi onjani
mina ngikumsebenzi ukusebenza labantu abagogekileyo abantu babe sithi bagogekile but i-language yethu esiyisebenzisayo ngama-persons with disabilities yenza i-advocacy eningi sabe senzela ukuthi onkhona ama-human rights abo etholakale lawo e-realizewa ngabantu bebe ngabantu aba-equal kumbe abayalinganayo lathi sonke so sinanzelela ukuthi bajayele ukusala ezintweni eziningi nxa kukhulunywa ngemithetho kumbe nxa kukhulunywa ngezinto eziningi ezengqubela phambili abantu abakhubazekileyo bajayele ukusala so umsebenzi wami yiwona lo ukuthi kungkhona sikhulume lohulumende njalo sazise uzulu wonke ngezinto ezikhonsena bona abakhubazekileyo
awungitsheleke kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuba lilunga lohlelo lolo
ngabona kukuhle kakhulu ngoba ngokwabantu abangabathungameli ngakubona kukuhle abantu abasekabuya ngapha thina singakabuyi babe khuluma izinto ezinhle kakhulu ngabona ukuthi for mina kuyabe kuright ukuthi ngikhona nami ngibe ngiyenze uhlelo lolo njalo nxa senzikile lapha mbona ukuthi kakuhle kakhulu kungenelana lezinto eziningi engizenzayo ngihlangana labantu abatha abaningi abayenza izinto ezishiyatshiyeneyo emazweni abo
ubona ngani usukuqalile na ukufunda izinto ezingathuthukisa indlela ophatha ngayo umsebenzi wakho
kuningi kakhulu okokuqala thola usekelo kakhulu ezintweni esizenzayo hamba kwamanye ama-centers sibona ukuthi bona bayenza njani lokade ngiye kutela we-school of the deaf bona bafundisa abantwana abangezi baye endlebeni then kulabanye futhi abangaboniyo njalo bengezwa esibathi ngama-deaf blind kade kukuhle kakhulu njalo ngiyi-student esifuna ukubalisa abantwana la eZimbabwe Open University so nxa ngikukhangele mbona ingani kuyabalulekisa umsebenzi wami kakhulu ukuthi mbone ukuthi kwamanye amazwe bakwenza njani
asithinteni udaba mayelana ngendlela abantu baphila ngayo kwele Melika eningi labantu bayasho ukuthi kulo mahluko ngeviki edlule besilo mnumzane uVusi Muzi Mkwananzi yena uthi ukudla ukudla kwalapha kwele Melika kugcwele ichukela njalo kulezinto eziningi esijeneyo ngaphandle kukavusi nike ngaxoxa labanye abake babhekana nge cultural shock bese bekhumbula ekhaya uke wabhekana ngento efanayo na noma nje uyasikholisela kwele Melika awusafuni ukubuyela ekhaya
okay first of all ekhaya ufuna ukubuyela kakhulu lapha into engiyibonile ukuthi like ukudla okukhulunywa ngabanye abantu but mina ngine different perspective ngoba maybe ngumama so nxa ngifika laphana kuma shelves kuyabe kubhaliwe like kuyabe kulama calories and then the price so mina akubona kufani kakhulu ukuthi abantu bahle bekhangela ukuthi alright iweight yami lento le yidlayo kuyahambelana yini so mina kwangenzela fani kakhulu thina sukuthatha like likely eZimbabwe ngoba lokudla like amabhanana ikuyini but bona balakho kukulutshwane oku-organic so mbonikazanithiwa ya thina siphambili kakhulu in terms of ukudla
asigqibeli uhlelo lwethu lwanamhla
mina mbona kuyi-stepping stone towards ukuthi khonkhona umsebenzi wethu siwenza kanjani nxa ubona abanye abantu abayenzayo umsebenzi lowo akukwenzi ukuthanye ngani wena uyahlanya so ngoba kwezinye izikhathi akubone ngantiwa ha ngikwenzelani ngoba abanye abantu bajayele ukuthi babe bezihlalele nje beziphilele impilo yabo but ngifuna ukuthi kuyakhuthaza ukuthi khonkhona nxa uphenduka ekhaya you can move forward ngomsebenzi wakho so mina ngithi abalangathelele sibili ukubuya kulolu hlelo it's a very good program
hayi sibuzile Samantha ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo
ngiyabonga kakhulu
isikhathi du silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona kutwitter njalo ku-instagram at bigmike3 bigmyke3 iyona username yami lingakhohlwi phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo the connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane ngabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM kwanelo kwalamhla olevalisayo ngenjabulo igama lami ngumike hobe mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle Bye-bye.
Siyabonga Big Mike singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siletsha elidala uGibbs Dube
Singana masiko
wenziwe manje
lo baba mkhulu babelo bola
Ningalithola njani izulukandaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhlanje sikhuluma ngomgubho wenkosi kumzilikazi siyakwazi ukuthi uqathekile kakhulu esintwini ukuthi kukhunjulwe inkosi lamhlanje ngixoxa lobaba umnqondo obanzi Magonya ukhona ngaleke kwele Bilthani baba Magonya siyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga mfowethu
yes ngathi nxa sikhangela ke kuqatheke kanganani ukuthi kube lo mcimbi lo wokukhumbula inkosi
umcimbi lo uqatheke kakhulu mfoka Dube ngoba yiso phela iliziko lemvuselelo yamasiko lobuzwe bethu ukhumbula ukuthi kungayisiwo umbuthano womgubho nalo oyiwona lawo owasebenza kakhulu ekutheni sizama ukuthi sikhuthaze amahlabezulu ukuthi abantu sizazi sazi isiko lethu uqakatheke kakhulu umgubho uqakatheke kakhulu kakhulu
singathi wena nxa usukhangele sibili bolangazane kuyini okwenziwa ukwenzeka ukuthi abantu bananzelele ukuthi lokhu kuqakathekile
ngibona singathi sokwenziwa okumele kwenziwe ngoba umlando obuvela ukukhona umgubho nalo kuyimpehlane ukuthi sicine njengesizwe sohlanga sisiba nalo ithole sibe nayo ingonyama lapho esikhothama khona sonke sesikufezile lokho okwesibili kuqakatheke kakhulu sibili ukuthi sikunanzelele ukuthi umgubho nalo okumele ukuthi nje abantu bekwenze kathesi ukuthi into yethu ayikapheleli ayikaphelelisisi eyokuthi kugcotshwe inkosi lubana kuthiwa isiphelelisile ngakuthiwa namhlanje sikhuluma ngokunye okwehlukeneyo kodwa ke lapho umsebenzi wokugcoka inkosi uyaphelela khona ngokugcweleyo ngosiko langemkhuba yakithi esintwini hayi umbuzo lo awusuze uwubuze futhi Dube ngoba ingatsha zakhona zonke konke kuyavuka ngoba kumele kuvuke
siyabona ukuthi kodwa kulabanye laba abalokho esithi bona yibe inkosi ngabe akusuze kubuye lemicimbi eminingi
hayi ngitsho Mfo kaDube abakhohlwe bephinde labo ngiyakwazi ufike sayiphatha amandulo indaba leyi kakho omunye ukhumalo ngaphandle kwaye nalesikhangelane laye obulelane
Yes, ngathi ke vele abantu bame ngakhona ukukhumbe ukhona okunye okusemaceleni kuna.
Hhayi, hhayi abantu nje abahamba belinga abantu nje otsotsi baningi siyabazi. Kodwa ke nxa sisenza into yakithi sikhuluma ngento lohlonzi, into ebalulekileyo, into esetshenzwa ngaphansi kweRoyal Crown Council kaMthwakazi, into esetshenzwa izinduna ezigoqela omaduna, induna ezigoqela osigombolozela umuzi omathema, yizwe izinduna eziphawulayo esizweni sikaMthwakazi, yizwe izinduna ezilawula ngaphansi kwe-Crown Council eyiyona esebenza umsebenzi wenkosi yakithi obulelayo.
Yes,
lokho unye ukuzwa lokho okuphuma lokho, hhayi bona nje bazagijima bephaphatheke lapha nalaphana, kodwa sesaqeda lapho.
Yes, ngathi ke valelisa uZulu baba Magonya abatshela abantu ngokuthi umcimbi lo kumele benzeni xa befuna ukuthi baye kiwo.
Hhayi, niyabonga Mfoka Dube. Into engayitsho hlabe Zulu yokuthi thiyanini indlebe, ngoba isimemezelo lesimemo somgubhu siyeza sisendleleni, sengike ngabona nje okunye okuphumile iviki elipheleleyo. Kodwa ke iRoyal Crown Council eyiyona elomlando wokulawula ngezamasiko ngaphansi kwenkosi obulelani izalazisa ukuthi umcimbi ukhona nini, kuliphi ilizwe, la kuliphi ilizwe, ekhaya komthwakazi nini, ngaphi. Ngiyabonga Mfowethu.
Lati siyabonga kakhulu ke. Ndithathele lithuba ukuthi mbonge ubaba uMnqondo Banzi Magonya ukhona ngale ke kwele Bhilitane, incwadi kwezamasiko esintu. Wamagonya, siyabonga kakhulu, ungadela kusasa baba.
Ngiyabonga.
Ngile themba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Ngolivalelise emoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithemba uGibbs Dube.
Ela manyama bayawagcina masikowawusenziwe manje.
Sibonge ke uGibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Zoku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useniSpanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyakholwa libe leviki enhle. Ngiyabonga njalo ukwamukelwa kulelo hlelo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngikhangele engathi kungaba ngumkhuleko womuntu wonke umbe wesizwe sethu seZimbabwe siyisifaka ngaphansi kwelizwi likaNkulunkulu. Ngikhangele amahubo 91, ngizokubala lapha. Yena owakhileyo ekusithekeni kophezu konke, ohlala emthunzini kaSomandla, uza kuthi enkosini, uyisiphephelo sami lenqaba yami, uNkulunkulu wami engithemba kuye, ngoba yena uza kukhulula emjibileni womthiyi, nakuwo umkhuhlane obhubhisayo uza kusibekela ngensiba zakhe, uphephele ngaphansi kwamaphiko akhe, ubuqotho bakhe buyisihlangu lehawu, kawuyi kwesaba ukwesabeka kwebusuku, lomjoko ophaphayo emini, lomkhuhlane ohambayo emnyameni, lokufa okubhubhisayo emini enkulu. Baza kuwa abayinkulungwane ngaseceleni kwakho, labayizinkulungwane ezilithumi ngasekunene sakho, kodwa wena kawuyi kulimala, uza kukhangela nje ngamehlo akho ubone ukuphindiselwa kwababi, ngoba uyenzile inkosi yaba isiphephelo sakho, ophezu konke waba yinqaba yakho. Kawuyi kwehlelwa ngokubi, lesifo kasikusondela emzini wakho. Nxa sikhangele lapha siyananzelela ukuthi into eqakathekileyo okumele siqale kiyo sonke ukuthi senzeni uThixo abe yiso isiphephelo sethu. Abantu nxa kule nkinga, kulo dubo, bafuna ukudinga ukuyacatsha endaweni eziningi. Ngiyakwazi ukuthi abanye sasihle sicabanga ukuthi hhayi kungcono ngicatshe ngisuke ngiye kwelinye ilizwe, abane njalo bacabanga ukuthi hayi ngizakuyasebenzisa amandla ami ukuze ngicatshe phakathi kokudukiswa. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi nxa senze inkosi yaba isiphephelo sethu, sihlala ngaphansi komthunzi wakhe. Yikho lapho esithola khona ukuvikelwa. Ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma ukuthi uNkulunkulu kasivikele kuphela, kodwa uyakhulula, uyasikhulula la kumjibila ongabe ususithandele. Ngiyakwazi ukuthi ngikhuluma kanje, baningi ababanjwe imjibila ehlukeneyo. Abanye babanjwe imjibila eyezikwerede engxenye impahla sezithethwe, abanye babanjwe umjibila wokuthi awulala lutho endlini, akulamsebenzi, ubanjwe ngumjibila odubo olokuthi awulala mali, awulala kudla. Abanye babanjwe ngumjibila owenkathazo ezehlukeneyo engxenye kulomkhuhlane ekhaya. Kanti izwi likaNkulunkulu lapha lithi yena, nxa uNkulunkulu esesiba isiphephelo sethu, usinika isithembiso sokuthi uyawukhulula ke lowo mjibila kulowo ekade sebanjwe ngumjibila, amkhulule umuntu wakhe ahamba phaphe asuke abe ngumuntu osekhululekile. Izwi likaNkulunkulu lapha lithi lona, nxa thina sithembe yena, manje singananzelela lapho ukuthi sikhonze uJehova osikhipha phakathi kwemjibila, asikwesaba ukwesabeka kwebusuku. Nanso ke isithembiso mlaleli wami, izwi likaNkulunkulu lithi, nxa wena ukhethe ukumthemba uzabukela kuphela ngamehlo akho udubo luvakathela abanye abantu, kodwa wena ngoba ukhetha ukuthi uThixo abe yisiphephelo sakho, abe nguye okuvikelayo, konke lokhu uSathane abe kujikele kuwe akusoze kwenze lutho empilweni yakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Sithandazela wonke umuntu olaleleyo, mthinte, mphilise, umsilise, umkhuthaze, uvule inhliziyo zabo ukuba wena ungene ube nguba umsindisi lenkosi yabo. Inkosi isisindise, isiqinise, size sihlangane ngeviki elilandelayo.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenispanda. Silethemba libusisekile ngentshumayelo yanamuhla. Kwezemidlalo, iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokuqaga lingene kuhlandla lesibili lomncintiswano we-Netball World Cup namuhla ngemva kokunqoba ele Northern Ireland nge-51-49. Le impumelelo ithokozise kakhulu abantu beZimbabwe kumagumbi womane womhlaba. Impumela yenguqu emidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League edlalwe namuhla yona imi kanje. Capes United 2, Yada 0, Triangle United 2, Tel 1-1, Mushawani Stars 1, Heritage 1, Wange 2, Chigenin 1. Highlanders ibenguchikilo panqa 1-1 le FC Platinum.
Baba, ngiguqile ngalesi sikhathi ngicela ukusizwa nguwe. Wena Jehova onomsa wonke, wena baba wentandane, wena ongelakuthi umuntu akanayo imali, othanda sonke Nkosi emhlabeni. Ngiyakhuleka baba ngalesi sikhathi Jehova onomsa ukungihlenga baba phakathi kwezitha zonke ebengiphila nazo emhlabeni. Ngesaba isandla baba ngaphumelela ngegama likaJesu. Ngiyakhuleka Jehova onomsa ngalesi sikhathi. Abanye ababengikhomba baba bethi angeke ziphumelele, angeke ezenze lutho, uzokuzwana ningathi kuze kube nini. Ngegama likaJesu baba waseNazaretha, okwathi lapho nala inhliziyo yami ingasavumi, wangiphakamisa Jehova onomsa, wangibeka kwesakho isandla, ngakhanya Jehova onomsa, ngaphumelela ngegama likaJesu waseNazaretha. Wena Nkosi ongahlulwa yilutho, ngiyacela baba ukubusiswa ngalesi sikhathi Jehova onomsa.
Intokazi yakwaNdlovu uNothando ehlabela ke kamnandi lapho esiqhibela eza kusihlwa, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi abasekeli bakhe kumele bahlale belungiselele ukutshengisela esitaladeni maduze nje bekhonona ngokwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamilinkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.